Ezinye izikhuthamfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okuthiyeneyo. Zithi okwenzakala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okuza inkokheli yakwamanye amazwe ebusa ngodlame. Umongameli Donald Trump uzanda kuthuthuzela abalandeli bakhe uba bangene ngenkani edale le-Congress lapho bekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambalwa aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe. Umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi kulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade esenza ngayo kusuke kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama-dictatorships emazweni njengaboZimbabwe nabo-Uganda lamanye amazwe nje asathi elwisane lokuthi ebe ne-democracy ngoba bethi phela nini okwenzakala e-America okukhangele kufuna ukuthi kule democracy ukuthi kwenza njani. Kodwa nje okuhle nge-America ukuthi ilama-institutions akwanisa ukuthi efake ama-checks and balances okuyikho okuyenza ukubana uTrump asoze besaqhubeke ebe ngu-president.
Umsekeli webandla le-ZANU PF umnumzana Philip Gawule uthi okwenziwa ngu-Trump sokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Usasenziwa ngu-Trump sokusehlisa izinga le-America akade abantu belikhangelele. Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njengayi-champion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho.
Ugawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa i-America ingakhulumani hhayi ufana lomfundisi lwana ohambe siyachumayela lingenzi ukuthi lingajontshi umuntu ongcolileyo engumfundisi esimaphambi kwabantu echumayela ilizwe likaNkulunkulu yikho sokusenziwa i-America. Osokusenziwa uTrump lapha ngathi secobodisa sibilo kade kusele kweze democracy kwalicobotisa laphela kanti duru. Akusela nto abazayitshela abantu futhi ababe beyitshela abantu. Ambondi ukhona umuntu ozayilalela kunenzekami ngomunye umuntu engizathi mina nxa bekhuluma ngithi abaqale belungiswe kwabo kuqala andubana bekhulume ngokwabanye base sebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalilulaza ilizwe leli.
Kwakufaka isithombe esikahle ezweni eli khulu njengeMelika elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe ma kufike esikhathini sokhetho.
Idale le-Senate likhangelelwe ukuthi lizathonisa amacala ethiswa uTrump lidale le-House of Representatives umnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi kuzoba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingu Gibbs Dube.